Iningi labantu belingekho edolobheni lamuhla loba nje izitolo phose zonke bezivuliwe ngaphandle kwamabhanga lamahhofisi kahulumende. Iningi labantu seliphila ngokuthengisa kuthi labo abasebenzayo labo babhekane lokusilela kwemali emabhanga. Abanye njalo abaholi osokuthiye ilizwe lilabantu abambalwa abasebenzayo. Lokhu kubangela ukuba kungabi lemithimba yokuthakazelela ilanga labasebenzayo. Ngitsho lombuthano wezisebenzi owavame ukwenziwa minyaka yonke egcekeni leStanley Hall kumbe eWhite City Stadium. Osakhulayo othengisa amaluba eCity Hall, umnumzana God Nozimpala, yena uthi ilanga lezisebenzi alisacaci njalo lamuhla ibhizimusi lakhe beliphansi.
Ah, ende futhi mina vele yeshi ngani vele ngikho kuholidayas. Hayi, nani labantu abasebenzayo balayinile emabhenki nje kathesi vele sikhuluma nje, so dawe imali abayiboni ingazi abanye nje ebhibalayo imali kwabale mali ingcono workers day.
Umongameli webandla eliphikisayo ele ansa umnumzana Moses Mzilandlovu uthi abasebenzayo badlela evalweni ngoba bengazi ukuthi bazabuyela kusasa bayesebenza kumbe njalo bazayithola na imali yabo ebhanga.
Thina kwela kithi sibona kuvele sokungazathi nje yinhlamba ukuthi sikhulume ngesimo sezisebenzi ngoba uzulu omningi kasebenzi. Esingathi mhlawumbe ngakwenziwa ukuthi abantu besihlangane ngelanga lokuthi abantu baswele umsebenzi. Ukuthi iningi labantu bakithi badlele evalweni bona abasebenzayo. Ukuthi kabakwazi ukuthi kwela kusasa bayabuyela emsebenzini bafike basebenze.
Isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo laye ugcizelele amazwi kaMzila Ndlovu ethi balokudana okukhulu ngelanga lalamhlanje ngoba kulokukhala okukhulu kobulawayo ngenxa yamankampani asavala haya eHarare.
Abantu abaningi sebethonyela ukuthengisa ezitaladeni njalo futhi bayahlukunyezwa ekuthengiseni lapho okuyikhona okwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu bonke.
Kuthi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uchaye khona ethi amhlophe kulabo abasebenzayo lanxa eZimbabwe sekulilanga elingasatsho lutho ngoba ukusebenza akusaziwa ngaphandle kokungena ibandla leZanu PF uphiwe imali uqale ukuthengisa.
Into ethi ayikusebenza sisayazi akusafani leminyaka edlulileyo okwakuthakazelelwa amalungelo esebenzi njalo lesifiso zabo.
Unkosikazi Silethemba Mathe olwela amalungelo abesifazana uthi ilanga lezisebenzi selifana lamalanga onke nangu amavinkili avuliwe ngaphandle kwamabhanga ngoba balutshwana abantu asebeqhatshiwe.
Irenti yanamhlanje kuyokumele bayibhadale lokunye njalo okuthile kuyokumele kubhadalelwe ilanga lonelo abangasebenzanga. Yikho abantu bevula bezisebenzela ngelanga lanamhlanje.
Lamuhla kobulawayo akubanga lomkhosi wokunanza ilanga lezisebenzi. Iningi labantu belisemakhaya ukuthi abalamabhizimusi bebezithengisela. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.